kumele sesibancoma phela ashibana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza konoba sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhulela ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi kona by the end of the day sibe sesitholile kuma sesi-achievile khonoko siyabe sifuna ukuthi si-realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo umthetho omusha esesilawo lapha elizweni lezimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende thi alibana silwisana lakho efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singathi kulezi ezimayina
khona igezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ingqondo zabantu
umphakathi Mlalazi hayi angimsoli la ukhuluma lapha amekhona but njengoba ngitshilo mina akulo okunye okungabe kuqade kudlula okunye konke kuqakathekile kumele kulungisiswe nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hhayi kusina sokulandela okunye kuzalandelana kulandelana kuze kuphele ngoba phela ayisiko ukuthi singakubamba konke ka-one ke sikuqedi akwenzakali khonokwana ngakho-ke angiboni kona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokho sefileka ubana sivume kona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo lako kunjani kuzabanjwa so konke lokwana ngidayaspora vote izabuya ngesitate esifanele kuzalungisiswa konke ngendlela efaneleyo anjengokubona nje ukuthi kate sisukumasakthini sithwele nzima sikwazi ubana sibambe ngabe singakho kuba nzima kona kubana sikubambe sise kuhle.
Ye, siyakuzwa kolide baba Mlalazi vele abantu bafunani bafuna ukuthi uguqulwe
uyabona singakhangela idiaspora vote abantu abakudiaspora yibo ababambe umnotho uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes so sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo so yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwe-electoral act indaba ye-media especially public media indaba ye-behavior nje agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political ngitsho lezek iyasolisa uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa so yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile asingeke siqhubeke sisiba le-election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu
golide
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and yizinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote ante kona njengoba ngithile ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzeni i-school corporation amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngani so kuzasebenze kanjani yikho ubona ulozen umongameli wethu eseqhalise iprogram yakhe leyana eku-tres re-engage labo abesivele sizwanana labo kodwa singasazwane labo and engage labo vele maybe esikhathange sike sizwane labo ukwenzela ukuthi kona sikwanise ukuthina at the end of the day sibe ngabanye sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uThuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries uyabeza bethi uyenziwa kancane kancane kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso ezimota ezezanpf ezithengiweyo ezintsha babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala. Kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume.
Yes, uza imbuzo zani uthuma ufuna nje imzuzwana.
Lokho asekukhuluma okwamakhampeni vele nxalili libandla kumele hlale lilungiselele ukukhampena ayisikho ukuthi bhetha kona siyabe sijuniwa ani siyakwazi sonke vele ukona ama-elections abuya ngo-2023 so nxalili libandla elile structure elikwazi ukuthi lenzani kuyale lilungiselele ophela.